kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 24 Lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje sebezadibana njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele ephalamende kulandela isinqumo sedalele High Court.
Ngitsho lo hulumende uqobo ngitholayo izethu uqobo babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo.
Izakhamizi zebulilima zithi zingana zombili uphuthi lomaplanka okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho oseluthiwe lwenziwe njalo.
Lo ozaphumelela nguye lo ozabe lelifile ukuthi abe lolini noma ngithi abe lesithangi azayele ukuthi to convince abantu bezigaba zakhe.
Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, iningi lawo kungawabavela kwele China.
Bekungela indaba yamapollution lesibonayo, ongahlonitshwa kwemvelo, ongahlonitshwa kwemfula, izindaba esibona kulesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele ephalamende kulandela isinqumo sedalele High Court. Umthethwandaba we High Court kobulawayo izolo unqume ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ngoba ummeli welibulilima edalele ephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi wehluleka ukuphendula amaphepha emthethwandaba lapho asiwa khona ngomunye ayincintisana laye unkosikazi bekezela amaplanka. Umaplanka wafaka udaba. Umaplanka wethula amaphepha emthethwandaba esithi uPhuthi wethusela abantu esithi bazabulawa bengekela ukuvotela ye na lezano PF. Sokusele nje kuphela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa afake ilanga lokhetho. Sixoxe nomaplanka ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye okukhona isinqumo sibe khona kuliqiniso lelo ukubana isinqumo sibe khona namhlanje kuundla enkulu yomthethandaba yakobulawayo emayelana esimayelana le constituency yebulilima. Isinqumo siphumile ngezizathu ezithize eziyenza ukuthi umnumzana uPhuthi atholakale engafanele ukuba abe nguye umkhokheli wendawo yebulilima. Okokuqala kwaba lokuthusela okukhulu kakhulu mhlaka 23 kasti abadala bethuselwa ngendlela eziphezulu batshelwa ukuthi nxa bengayekela ukuvotela iZANU-PF bazabulawa kumbe bazatshisela imizi yabo kumbe bazanyamalala. Okunye njalo kwakukhona kwakulamathebuli awefazi ayebekiwe emagedini within 300 meters ayehlala abantu babe ngu-4 abantu labana abangu-4 babe thatha abantu phandle bafike lapha ethebulini bababhale bangababhala babanika umuntu abaphelekezele ukuthi baye bavotisa. Njalo kunye futhi okwaba khona ngelanga lokuvota okuyilanga eligcizelelwa ngumthetho ukubana akumelanga abantu bakhampeni, kumele abantu bagcine ikhampeni within 24 hours. Kodwa ke ibandla lezani PF lalikhampena ngalonalelo langa. Why ngisitsho njalo? Babephekela abantu ukudla bebancenga ukuthi kabavotele ibandla leZANU-PF bangaqeda bahambe bayekudla ilunch eyabiphekiwe baphiwe futhi lamadrink okunatha. So okuyinto engavunyelwayo emthethweni. Okunye njalo futhi okwenze ukuthi kuze kube lesinqumo yikuthi uPhuthi wamukela ama-summons kodwa kazange aphendule. Ama-summons amukela kodwa kazange aphendule okuyikutshengisa ukudelela umthethwandaba okuyikutshengisa njalo ukudelela intando yabantu bebulilima. Siyabonga.
Manje nxa kungayenziwa ukhetho lwesibili njengalokho osekuthiwa ngumthethwandaba, kuzaba lo mehluko yini? Ngoba kulalezo zikhalazo elalizifakile, libona ngani ziyaba zingekho yini okungabangela ukuthi ukhetho lingadingi ukuthi impumela yakhona iyasoleka na?
Ngiyabonga njalo umbuzo. Iye, hayi, okukhona ukuthi thina sikholwa ukuthi umthwakazi wonke, ngitsho lo hulumende uqobo, ngitsho layo izekhi uqobo, babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo ngelanga lamhla ka 23, ngoba zaphazamisa ukhetho kakhulu. Ngokunjalo ke sikholelwa ukuthi ukhetho oluzabuya osizalwenza ngesikhathi esizabe sisiphiwe akusoze kutholakale izinto ezinjalo ezizaphambanisa abantu ukuthi bavote ngendlela efaneleyo, ezizaphambanisa abantu ukuthi bavotele umkhokheli abamthandayo, ezizaphambanisa njalo izifiso zabantu bebulilima.
Lo-ke nkosikazi Bekezela Maplanka wancedisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sebulilima edalele ephalamende. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Kusenjalo, izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uPhuthi loMaplanka, okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho selithiwe lwenziwe njalo. Kukhetho lwedluleyo umnumzana Phuthi wathola amavoti afika phose inkulungwane eziyisikhombisa 7185. UMaplanka yena wathola amavoti azinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6660 votes. Umnumzana Atwell Ndlovu owezabhu wathola amavoti afika phose inkulungwane 933, elandelwa ngumnumzana Alec Moyo owebandla le MRP wathola amavoti adlula kancane amakhulu amahlanu 509. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube odabuka njalo esigabeni sebulilima.
Daba oluphakathi kamnumzana uPhuthi lomama Maplanka ngibona ukuthi kungumzekelo omuhle kakhulukazi endaweni yebulilima, ngoba njengoba sisazi ukuthi bulilima lona ibizo lithi bulilima lisho ukuthula. Njengoba lisisho ukuthula, okusho ukuthi kuyadingeka ukuthi abantu nxa beqhubeka ngempilo baqhubeke ngepheje elilodwa, kungela munye osala mhlambe elama hiccups endleleni ye-development esiyabe ukuthi idinga bonke abantwana bebulilima ukuthi babambisane. Ingakho kuqakathekile ukuthi nxa kuyabe kukhona omunye oye waba lokukhononda wahamba wayafika enkantolo, inkantolo yakubona kufanele ukuthi kuqhutshwe ngayo lindlela eyanquma ngayo. Sibona ingathi kungumzekelo omuhle, njalo kungumzekelo omuhle elizwe lonke jikelele, okuzatshengisela ukuthi kuyeneliseka ukuthi kube le clear consensus ezintweni ezenzakalayo, njalo leyo lokuthi izinqumo zilandelwe ngendlela eqondileyo ezizatshiya abantu bebulilima bonke behamba ngendlela eyodwa, njalo besatisfied ngalokho okuzabe kusenzakala nxa sekudlule imphumela le ethethwe inkantolo.
Njengoba sekuthiwe kuzenziwa olunye ukhetho, umbona enqoba na uPhuthi kumbe ubona ngani uMaplanka nguye ozathatha lesi sihlalo?
Nxa sekubuyelwe ukuthi kuthiwa kuqalwe phansi ukhetho kanje, irirani esingayisho ngesikhiwa, lapha kusuke sokufana lomuntu ophakathi kwemingcwele emibili, omunye eselizwe leBotswana, omunye eselizwe leZimbabwe, kube sekufa le strip sesiphakathi esibizwa ngesikhiwa kuthiwa yi-no man's land. Kathesi bonke sebephakathi kwe-no man's land, ukuthi akusakhethelekile ukuthi ngubani owawinayo kuqala noma ngubani owayewini ongazange wawina kuqala. Kathesi sekubuyela futhi kibo bobabili ukuthi babuyele ebantwini babo bayezama ukuthi bayekhankasa bayezama ukuthi baye bacela ukuthi babavotele. Lo ozaphumelela nguye lo ozabe yenelisile ukuthi abe lolimi noma ngithi abe le sweet tongue azayenelisa ukuthi to convince abantu bezigaba zakhe ukuthi balalele lento ayikhulumayo, njalo bayizwisise ukwenzela ukuthi bamnikeze amavoti. Ngoba umuntu ukuthi azakuvotela, ukuvotela ngenxa yokuthi uyayithanda lento oyikhulumayo, njalo uyayikhwabitha into oyikhulumayo, njalo uyabona i-future kiyo leyo nto oyikhulumayo. So kuya kuzaya kibo bobabili ukuthi ngumbani oza singayifika ebantwini azichaze ngendlela abantu abafisa ngayo noma abantu bazalalela lokho abafisa ukuthi bakubone okuyabe ukuthi nguye oyabeza phumelela ngoba ingakho kuye kwathiwa ama rerun ngoba ngabe uthi akule obvious winner bekungasoze kube le rerun bekuzathiwa akuvele kuthathwe indondo iphiwe lo ovele oyiobvious winner kodwa ke ngenxa yokuthi akula obvious winner kufanele ukuthi babuyele ku rerun so kufanele ukuthi bona abahambi bazihlambulule ebantwini kube ngabantu abazikhethelayo so okwakathesi akekho phakathi kwabo babili esingamutsho ukuthi lo uzawina noma lo akasozawina
umnumzana Difa wajabha ibhango Dube ngolandela izombusazwe njalo edabuka esigabeni sebulilima ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhilitane ezikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi iningi lamankampani la kungawabavela kwele China besithi ubhuqu lubambe nki indawo yonke okungalungelanga impilo zabo ezemvelo kanye lezilimo isikhalazo sabo ukuthi uhulumende athathele laba inyathelo ngokusemthethweni unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo esewange
Abahlali bemadumavisa eingagula kanye nje lezinye iziqindi bathi eminyakeni emihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqu oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumavisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza becine behotsha umoya wamalahle.
Akepha mahlayana amalahle abathwala ngamarori ama-haulage trucks lawa besebenzisa emgwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama-public roads sebewabulela ama-roads lawa sekuyipollution uthuli lodwa lwesabukayo akabalani labantu bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakhibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani
inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo Ward 3 ewange central
every day kukuz kula ma clouds ama dust and also we've got ehdam layo futhi nxa kulomoya it blows ku direction ye compound
uchuma uthi yena sesesabela impila kahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza lemikhuhlane enjengeyofuba
nxa ulwele usuku uyawusiza ukuthi sugcwele uthuli laphansi unganyathela haya vela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele gezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama ju ngedust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu so bathi yiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapho
omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi ilihlupho lezo zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje
bekungela indaba yama pollution lesibonayo ongahlonitshwa kwemvelo ongahlonitshwa kwemfula izintaba esikubona kulezi nsuku so siyakhuthaza ukuthi ni ama companies ahloniphe imvelo ewange
ephendula kulokho umnumzana Mgcini Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezo zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo
efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed
siyafundisa izakhamizi zewange ngendlela abangazivikela ngazo ethulini lolo njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgwaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu
Uhulumende ngomnyaka ka 2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika alithumi lambili 12 billion ekupheleni kwalomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iya ngapi. Besithi le mifula efana labo deca ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi alemithi asetshenziswa nqa kusenjwa. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is a siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Uma manje ke sizwe siphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lomceqeqethi wabadlali benguqu beqembu labesifazane elamamighty warriors uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokudlwengula omunye wabadlali beqembu belisemthethwandaba izolo. Unogada wabadlali laba nguye ophe ubufakazi esithi impela uMlawuzi wahlukuluza omunye umdlali. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni unkosikazi Mandi Jimene engabuyela ekhaya ngoba ukhululekile. UJimene ubikwa elandule ukuthi wayekucele leZANU-PF elithiwa G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 labalaleli bonke baseZimbabwe. Injani ngezindawo, ya sizwile lapha indaba yamalobolo, sizwile indaba yamalobolo, abantu mebelobole sibili abantu ukuze uhlonipheke oyihlozala lomfazi ayekhona ukuhlonipha bangangamkhiphelanga ngeke sakwayi kuhloniphe kahle. Ngaso ubhayisa umshado ufuke ushada lobola. Yes, yakubona sibi imshado ayisalasti kulezi nsuku, imizi eminingi iyadilika siye umshado ayo, abantu abasahlala emshadweni asathi nobaba mbesesiwiki ngomama asebasehlula lapha emacansini ngobunye nabo mama basema hayi bakhala umshado bachiya sibili bachiya. So hayi kunzima, kodwa hayi umuntu umelobole ngoba singathi sifundisa nzima abantu abethu sesikolo lapha isikolo fisi ziyadula ufike nje wethu nawumlobole yathatha mahara angeke uhambe kahle. So abantu bengahlanganisa izinto lezo ezamavoti zemshado, hayi abaqale beqeda kwamavoti kudlule bese lingena kuleke sizwe kahle asizwisisi kahle ngoba kunzima lapho ufundisa abantu amantombazane siyabafundisa sokuthi umuntu efika ezithathele mahara hayi angeke uvume sibili noma sibabona imishado yabo sidika fast vele phandle lapho sokunzima ukuthi kwenzakalani asazi nje isikhathi sakhona iminyaka yakhona asazi shame, kodwa uma ezama ukuyalungisiswa into zonke zibiyele emasikweni kahle.
Studio 7 njani, siyaphila thina? Hayi siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Hayi siyawuzwa lo mthetho abathi bazowubhasisa ukuthi ulobola umuntu sokumele ukuthi ezikhethele mayefuna uyalobola mayefuna engakaloboli. Kodwa thina sithi hayi asila problem lakho, lokho kusho ukuthi ngumthetho wakibo khona leZimbabwe. Kodwa kithi kwamthwakazi hayi sizokuqhubeka silandela lokho okwabokhokho bethu, into esizoqhubeka ngayo. Hayi siyabonga, siyabonga kakhulu Studio 7.
Linjani kuStudio 7 linjani? Hey, indaba kathi sengezochabanga lo phugeni wakhe le ibuhlungu nxa ngikhumbula bula kuhle ubaqale uchamisa esabizwa ngeMDCT walandelelwa yibo bona abafuthi bamthathela igama lelana bathi ngelabo. Namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C osengezwe Chabanga. Into le vela idingi nakuthi ifake lizivuko kumbuka yekhodi, into yezano sebebonile ukuthi uchamisa uyabedlula ngamavoti uyawina, so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzoro. Monzor bora bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengamonzoro eh umnanga gwabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChaba indlela ezile umnanga ukuthi why bengavothi why engadingisisi kuye makhoti lizabona le court khona phiya phumisa igama ngelika sengezo uChaba yenele lithi 3+6 yena bazamlande noma azatshintshe linigama ezilongibona bekupower kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angazabuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo sengezo uChaba njengakumonzura abantu bayekela ukuyivotele kamonzura yadilika lena le u3+6 kamthathu uChaba akula bantu abazamlandela uzahlala labona bophugeni abayiba bamlandela
amavuko Studio 7 ya sike sibone imithetho le ebewe ezweni leli lakithi esiphila kuyo esiphiliswa ngayo akuyona imithetho yokulawula ilizwe ngempela ayisokusobala kakhulu umntwana osukugradwana sekeyabona ukuthi imithetho le ngencindezelo ayina ubuntu njengoba umbuso lo usayo unobugovu futhi unobudlova balwa nathi ezweni lethu kanokuthi balwa namanye amazwe bona balwa nathi ayikho into abasiza ngayo noma bethu umbuso wakhululwa yibo manje sesifela ukuthi umbuso wakhululwa yibo sebasihlukumeza ezweni lakithi esikhula kulo siphila kulo hayi madoda kunzima indaba yomthetho le mayilungiswe empeleni abojaji nabo sokungabojaji bazikhethela imithetho bazibeka phezu kwemithetho ngoba siyazi ukuthi abojaji nabo ubele bangaphansi komthetho akunakuthi ujaji ungaphezu komthetho kanjani ma kuthi umthetho welizwe lonke kumele basebenze imithetho ngokulingana bangazibeki phezu kwemithetho bagqeda sebafaka imithetho yabo yamafeiza akusebenzi lokhu uPaul Nyati wamapholisa uminister akasebenzi vele ayikho into ayenzayo abantu bayafa bayahlukumezeka ayikhona ngoba vele kungabantu bona sebazibeke phezu komthetho i-revolution devil system abayisebenzisayo is too much asikuqedeni lonke lokhu bantu bakithi singakukhangeli kuphela ngamehlo singakukhulumi kuphela ngomlomo makusetshenzwe le party ebusayo asilutho singayihlasela incane kakhulu
salibonani uStudio 7 linjani basakazi labalaleli siyayizwa ingoma kasengizwa Chaba ya kalitenda ibithini unga tenda ibithi ungaphi yena nguyo le problem la ayikalungi Chamisa tenda ibithi ngathiwa izanu kachani tenda ibithi unga which means amadoda lana agijima lo mgabe angeke libakwanisi bagijima be underground laba
sanibonani beStudio 7 ngicela ukubuza ukuthi kanti yena lo muntu okuthiwa nguSengezo Chaba ngulo kanti yiphi indoda eyake yaxotsha abantu abayo egumeni ma yena engu-general secretary we-CCC uxotsha njani abantu be-CCC ebaxotshelani amandla akhona ewathethe kubani ngoba iphathi yonke ibuswa ngophezu kwayo ongupresidenti ukhulumile yini noChamisa uChamisa wathi xotsha laba abangakulaleliyo Sengezo ma kunganjalo kumele sikubone sobala ukuthi amandla wathathanga njalo wenzela bani wonke umuntu sikhulile sibadala asisibo bantwana abaphidwayo sikhangele okwenzakalayo kayisuthe leyo mali uzayisutha azayihlanze
kuStudio 7 salibonani kahle kahle mina ngiyacela bakithi kahle kahle ngathi lo mlayezo lingawufikisa kumnangagwa kahle kahle mawukhone ukufike ukuthi kathi umnangagwa kayena kahle kahle ujabangani ngoba phela ma wayekhambela izikhulu izindlu sazifaka ebantwini namanje usathule nje sokwenzekani ngoba okokuqala ngithi wayethe ugesi ngeke usaphela manje kwenzekani akuna gesi wayethe amanzi ngeke sahlupha ayahlupha abantu bezebebangenayikhulela so kahle kahle kathi kwenzekani yena lo mnangagwa lo Jacob Mjenda wakhe yena le i-speaker zakhe zona lesi kahle kahle kathi bacabangani hhayi ma kuyukuthi kunzima hhayi cela noChamisa ke limfikisele lo mlayezo ukuthi hhayi sakazama ukuhlanganisa something lathi sibonini okokwenza noma singaphandle kwezimbabwe kodwa sibonini okokwenza azame ukusihlanganisela lathi khona okwabalakho thina singenakho iyabona
manje abantu bemathebeleni babulawa yindlala abantu bayasipheka abantu bathele zimimba ezibhedlela zisile akunanto ebambekayo kodwa likhulumi nangakho libhizi njengento zisisile ezivana ukuphila izinto likhuluma ngazo labantu livula ama audio abo ngabusemba ay corruption vele yona mayisinya njengelizweni manje ay corruption asonto right elizweni straight corruption ay kusivela ngazi impilo uthi why ningathithihleli izwe mashona wazi ngoba kuyafanana vele because ikhuluma indaba ze mashona le into lisiguma apha ungavulile istudio seven semashona semashona uvule esesindebele same thing into eyiwane le ikhulumayo kodwa emathebeleni laphana zinengi into ezenzakalayo lapha zinengi kakhulu into ezenzakala emathebeleni ngodubo emathebeleni labantu abafikane nalo abantu babula yendlala lapha abantu batshontshela inkomo zabo lapha yona izanu yetshontshayo futhi itshontshela abantu izanup f ngoba manje kula makhansela abanje etshontsha awezanup f
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Kulezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende we-Central African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela elemelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe ole-Special Political Affairs. Umnumzana Robert Wood uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende we-Central African Republic labalwela ilungelo loluntu. Ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela labantu be-Central African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo, kutsho umnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza le-Central African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu be-Central African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende we-Central African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo, kutsho umnumzana Wood. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu be-Central African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu be-Central Africa, kugqiba umnumzana Wood.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zehloko zendaba ebezikhokhela. Sebeza dibana njalo umnumzana Dinga Muziphuthi lo nkosikazi bekezela maplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedale le High Court. Izakhamuzi zebulilima zithi zindala zombili uphuthi lo maplanka ukuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho soluthiwe lwenziwe njalo. Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, ineni lawo kungawavela kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisa ngakuzo indaba zethu lapho kuzoba